Loba nje izakhamizi ikakhulu abesilisa zisebenza kusakwamalanga kungela mpumulo, zithi inzuzo eziyithola emasuwe damsite kayeneli ukulondoloza impilo zabo. Bathi inengi labo lenza imali engedluli amachumi amathathu yamadola emelika $30 ngenyanga. Umnumzana Innocent Chuma owafelwa ngumkakhe oseleminyaka eyisikhombisa esebenza ukudobha okulahliweyo okugoqela amagabha erabha kanye lokudlekayo uthi wazithola esesimeni lesi ngenxa yokuswela umsebenzi. Uthi ibhele lalokhu balithengisa kusukela kumpondo kusiya ku-$7 kodwa limhwashi ithatha amaviki amabili ukuze igcwale bese bethengisela osomabhizimusi beHarare.
Adinga umsebenzi ngawuswela yinto angeza ukuthi ngele khona labantu behlala zenze yena le imali esikhuluma ngayo lowo usebenzisa ukuthi sibona lamagambosi emaglovisi iproblem ekhona.
Amazwi kaChuma agcizelelwe njalo ngomnumzana Mendendala Ndlovu okhala ngokuthi ibhizimusi yokudobha lokhu isilukhuni ngoba sebebanga ikhulu abasebenza lapha. Uthi wokudliwayo bakudobha njalo lapho nxa imota zengcekeza zibuye zethula okwabo yikuthenga okufana lempuphu lokunye.
Hayi, sitolo imali yalapha isitolo asezofika uthenga nje uzithengele kwi-10 kg lokuyimpuphu. Kakhulu nje wezitshebo eziningi nje olizibonela nangikhanzini kuyalahla ukudla kwamazambi. Lokhu yinto ezigadelwa amazambini lezi. Zobe zigcwele imoto ekhanzi afika zalahlelwa lapha. Angikuya imumu kwi-cream donut konke, bida, what, vele kuningi amazambane. Bathi badobhe badobha abantu. Yizinto isitshebo zenezi. Nansiyane sami zilapha endlini impuphu ikhona ngathenga amalanga lana ngithengisa amagabha. Nanto yabona amabhodlela la. Ngiyathengisa kade ezimbimali nakwazi ngiyathola mali.
Omunye njalo odobha wokuchiyeneyo endaweni le ngumnumzana Jabulani Ndebele osale minyaka phose engamachumi amabili ekulindawo uthi kala aziqhenya ngakho asekutholile okufana lemfuyo ngesizathu sobumpofu obulapha uthi akwenelisayo yokunakekela abantu bakhe abane lomkakhe.
Hayi, impilo inzima le, impilo inzima. Imisebenzi asiyiboni, umsebenzi uthengiswa, kusebenza bawuthenge ngemali, yikho ekwezasihle sizoyidinga ngayo. Nxa ngadobha imali kwabahamba ngiyothenga umsebenzi asebenzi, manje angiyitholi imali yangikhona.
Osakhulayo uJeremiah Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lane 24 uthi usele minyaka emithathu ekulindawo eqhuba lomsebenzi kodwa kala lutho oluveza lokhu. Laye uthi ulemuli ekhangelele kuye.
Ikuncengisa khona kokuzimali okuncane kokusebenzela impuphu kuphela kungela property. Konke nje le ngubo sehluleka ukuthi uyithenge. Besifisa ukuthi umanxa singalethelwa kumbe imitshina lathi sibe sizigayela khonapha izinto zethu. Izinto singasathengiseli abantu abavele eHarare, mhlawumbe lathi sithengisele khonapha izinto zethu because lapha siyabulawa i-transport yokuthi thina sikuthwale lokho okuyizinto.
Ujaha lo uthi bafisa njalo ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezamabhizimusi lubaxhase langemitshina yokubumba okufana lamabhodo ayiwe asevame ukwenziwa ngamagabha amanamunede. Omunye njalo osakhulayo uShinkirayi Makhunze owaqala lomsebenzi ngomnyaka ka-2018 ukhala laye ngokuswela okokuvikela imikhuhlane kanye lamanzi ahlanzekileyo.
Izinto eziyiproblemu ngama-gloves, izicathulo, cloth and the water, manzi. Silamanzi lapho esisebenzela kuyo, sidinga amanzi kanjani.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo obona ngezabesifazana lezamabhizimusi, uxwayise abantu laba ukuba baxhumane lehofisi yakhe uma befuna uncedo lokuzithuthukisa.
Sile sifisa ukuthi sibabone lathi besenza izinto eziyakwenza ukuthi bathole imali.
Abezimstat kuphenyo lwabo lwalonyaka babika ukuba inani labayizigidi phose ezintathu 2.8 million kweleZimbabwe kalela msebenzi. Bengeza ukuba inengi lenani leli ngelivela esabelweni seMathebeleland North. Imizamo yokuxoxisana lomqondisi wezakhiwo umnumzana Brian Nyamande osebenzela iVictoria Falls City Council yehlule ngoba ebike ukuba ubambekile kakhulu. Kodwa iCouncil le ibika ukuba sebesungule uhlelo lokwakha indawo yemasuwe damsite ngezinga eliphezulu eliza kwenza ukuthi ingcekeza ingasabalali yonke indawo. Eminye njalo imizamo abayenzayo eyokuvikela laba bantu ukuba bangabambi imikhuhlane igoqela ukufafaza njalo nje ngemithi ebulala okufana lempukane. Ngimele iStudio 7 ngeseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.